Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili i-US 20,000 dollars. Silengxoxo lo Senator Khalipani Pugeni, ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukuregister abantu, usuziregister wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabela lo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla lezanu PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imsebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impila kahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi izano ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe izano lenze ubuntu ngoba izethembiso ayiselithembisile selithembisile sibili lathembisa kudala siba le blueprint ezinenye kakhulu okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi ikuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owababhalela ngumfoka mlevu so umfoka mlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kamnangagwa imisebenzi kamnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe lemandebeleni ngiyibhode ngiyemfika egwanda ngiyemfika echolotsho ngiyemfika elupane ngiyemfika enkayi hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kula mgwaqo kade singangena u-False Road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye echolotsho i-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo wenkayi i-158 kilometers uyihamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa umnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemisebenzi hayi ukumehlula umuntu kamlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa masiya ngemisebenzi hayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikhulu ukuthi abathi evotelwe ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo
umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle yiZimbabwe Electoral Commission ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko
ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izanu kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebona ukuthi amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hhayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini la uthi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhe ekwenzayo kumbeni okudingakalayo ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshi likaZulu njalo ehlaziya izombusazwe kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili iUS 220,000 dollars ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe
uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu 2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayenelise so ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane bejonelwa abazali ngama-breadwinners abaningi manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye-MDC so akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku actor kwako kobuhlanya nje comedy kodwa ke sesilapha sesikhona bazothi ukukhetha up lami yana into angikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho
lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela angiboni abantu beZimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo ungababona ngathi bayiziphukuphuku kodwa bayazi into abayenzayo kakhulukazi lo bengazami lokuba bribe izami ngcono ke yambe ba bribe ngama rice lawa ebese ba threatena lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinkwa ababe zitholena lezi nsuku manje bonke abantu abaninga yona phela uyabona bengekonto abaninga yona wabona indlela abakhupha khona uDr Khupe wayibona tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje sengikhuluma kithi ngapha komthwakazi hayi bengicabanga ukuthi kube khona ozomvotela even nakho nje iZimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni
bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe nguMonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezani PF kungakuliqiniso yini
lokho umsakazi akudingi ukuthi abantu bethole begesa ukuthi ngamanga odiqiniso uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Taramba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it get through siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetha akalayo le set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akho umuntu ademfuna yikho ukuphuma nje lokho efafaka zonke lezi zizathu izaba nje ikwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakuthi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu kwedlula 3 years uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho lufuke ukhetho wehluleka ukuregister abantu usuziregister wena dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible lento sujika sithi ngiyaprotesta uprotesta against bani wena ukwazile ukuziregister.
Hello ke ngusenator Khaliphani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule kodwa izolo utshele intatheli izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela European Union ezigidi ezintathu zamayuro emele iphiwe abavotisayo kumbe ama poll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini isihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kwe-prison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bema-ground bayalungisa ama-ground abo bayekwenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela thola ukuthi ligceke nje akula ma renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo abahlazwa lenesigwe bazokuzwa umongameli ePaula imanifesto yethu njengebandla leCitizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amaward awenkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo buzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla le Citizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo?
Bebelethuba elihle kakhulu lokuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezanupf, kodwa bona bakhetha ukubuya behamba ngendizamtshina. Sebefikile njalo bebelethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela x-ray le moshari ele 15 years ingasebenzi. Bebelethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngabantu abasebenza emahofisini kahulumende abavele eMpumalanga, bachazele abantu bakithi ukuthi indawo abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumende. Bebelethuba elihle eloku ukuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisa ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengemathebheland lasenkaya. Bebelethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxele abantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesi abanye babetshisela imizi ngesikhathi seGugurawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezimuli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngenxa yokuthi lo lalo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebelethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bethiwa inkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana la kubo Zambia la kubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yokuchitha kwazo. Bebelethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayitshiyela abantu kithi ngaphandle kokuthiya abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa izisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babelethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga, ibhasi yaba le-accident emgwaqweni le emibi engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU-PF. Akula ngitsho le nkokheli eyodwa yeZANU-PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebelele North, umnumzana Jabulani Hadebe. Imizamo yokukhuluma labezana PF yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqutshwe inhlanganiso ye-Public Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ichona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje lonke izidayi khubanini umsebenzi siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzanu, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sibili. Akula ntuthuko yenziwa izanu lamanga, singabe yazithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sibili. Intuthuko oyibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyazitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo kukhuluma izana kulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzileyo. Abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni, kukusuke abahlupheka kakhulu. Into ekhulumayo vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla? Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye uwadle. Dlana amahlanzi lawa usubuyele kuwadla, ngawakho nje akusadingi thina kiwo. Abantu base Zimbabwe kusabadingi lokho thine sikufuna ingqobekela phambili kuphela zwi ilizwe lifile alilana lilane ngenxa yezano konke nje ukubona kuhle kuthenhlikili leZimbabwe ngenxa yezano kuphela ngombuso wabo obusela bengalandaba labantu bengalandaba labantwana abafunda beqeda izikole abalamsebenzi bayahlupheka abantwana ona obabona bephumelela abantwana basekhaya ayizithulele umuntu kaThixo ngiyabonga kakhulu okhuma ngeNkosibande kwalebutswana sambe siyevota abantu bakaThixo lonke nje jikelele iZimbabwe yonke
sanibonani sanibonani kustudio 7 onibulisayo lapha umntu Khumalo ngilani egoli bakwethu hayi ngingakho ke lapha ke yile indlela eyenzakalayo lapho ngendaba zokhetho bayakhala abantu ku-opposition ngaye umfana lo uJamisa ukwenza kwakhe ukhuluma iqiniso kuhle eZimbabwe akusena opposition party i-opposition nje ayikho totally ngoba oJamisa laba emini bangama-opposition ntambama bayizanu PF ever since ngesikhathi sekhu kushaywa ikhu bemnika igunya lokuthi abe nguye umkhokheli welokuzeni abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms ukhetho wahlukaludliwa khonapho ukhetho kaludliwanga manje uya manje uyazi ukuthi njengoba engenzanga ama-reforms izanu kumele ibe le-upper hand so kuza kuba yinhlanhla inhlanhla yamaswazi ukuthi maybe awine 30% kulolo lukhetho lolu 30% kuzaba yinhlanhla enkulu inhlanhla already ukhetho nje kuseluluzini izanu lama ingayiyekela nje ukukhampeni isengawina lobe ingakhampenanga ngoba akuna opposition so abantu nje baphongu zihlupha ngabojamisa uJamisa nje izanu zanu PF ngoba ubuka into aseyenzile kobulawayo umonakala awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani ukuthi umkhulu ongakanani iparty yake yalidwa ngumuntu oyedwa lama spokesman party yonke political party yonke hayi ngiyabonga
linjani linjani mahlabezulu baka studio 7 yalibungelela imufo kakhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilapha eabrone lapha badala silusizi ngabafana bejwane bebesitshayela ingoma ezimnandi hayi silusizi kakhulu simadolonzima sazi ukuthi siqalise ngaphi siyecina ngaphi heyi usathane yazi uyafika noma yinini heyi sibonge imthandazo kulaba abaphiphileyo siyacekisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right hayi silusizi danile sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka
livuka njani balalele labasakazi bakastudio 7 hawu siyabonga kakhulu ngeyifikelo lihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwenzeka khona izinto hayi simzwileke uDouglas Monzora ukuthi kasangeni kwi-election noma enazo izizathu zakhe kodwa izizathu zakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support ngicho vele angazi ukuthi vele singambala sithi ukubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe kubuye lo mama lo kumbe lithenga ubani maphosa lo oye ku MDC alliance lana liganyane nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i Supreme Court judgment ile yangena yadala inkinga kunqinqushu ukuthi zonke zenzeka ku MDC alliance yakina kuphuma usiba i-CCC wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba yimember of parliament manje senqoma izana ngathi ungena ezulwini kodwa into emnandi ngakhona izana umhla ka-23 siyayikhipha ke asazi ukuthi uzobe encome kuphi uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esencoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhoti kodwa at this time yeke kulunga ya
bingelela enkundleni into litshona njani basakazi okhulumayo ngumantshenza hhayi yezwa basakazi olindwe maphosa ukuthi bathi sebengene eKhenane uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi aye kudla intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kanti intuthuko abakhuluma ngayo kuphi njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe uma kuyukuthi ngempela iqembe elibusayo abantu baya
alithanda liyabe libulalelana abantu umbuzo khona lapho kambe ngempela ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhamba ubachaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda lalokho esihlala ukukhunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi 1 km efaka ithara uyadivela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe enze 1 km efaka ithara sokuza khulunya iminyaka wonke ukuthi khona bayenzela abantu asoqinisa lelo kusukela le kungakafika independent abantu bezano vele bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame bayathanda ukufoster abantu ukuthi bechaye slogan sakho kodwa ngithemba ngelilanga kuzaphela
awu Studio 7 ngiyabingelela abaphathi bohlelo mbingelele bonke abalaleli yonke indawo mina ngenele ukudabuka ngidabuke kakhulu ngengane zakithi kakhulu insimbi zejwane yo ngiyalila ngiyakhala yini okwenzakala echolotsho bo okuhle akusifanelanga yini nkosi yami akusifanelanga yini okuhle lathi siziphenya ngekatala emnandi lamagama amahle le mlayezelo ebesiyithola singomama siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoqolo engathi bengayithola indawo yokulala baphumule bayibekile indawo yabo ebandla siyabonga abasenzele khona inkosi be nabo lapha abakhona nabazali amen.
Hayi siyabonga abalaleli bethu leyo ke bekumlayezo yena lisithumele ngapha ku 12024650318 siyabonga lingathuki ke balaleli likhulumeke liphikisana nje imbono kodwa lingathuki
salibonani iIslanders ziyasungulwa ngo 1926 nabazukulu bakalobhemula Walbert Lawrence yikho sesithi khona ngekamachovana ekamzinikazi ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula Walbert Lawrence ngo 1926 beyibiza bethi Lions Football Club and then yasitshintsha ke yaba yiIslanders ngokuya kwesikhathi
kwala umhlabeleli engikhule ngimlanyela kakhulu ubedumile kakhulu eZimbabwe lokho edumile lakhathesi njalo umlandeli weHighlanders
ubana waya konanga
zindaboya
yezimbabwe
lengoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders so ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele songo nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu njalo ngimlandela engaba yi-right candidate yabahlavumela phezulu sibili wathi hhayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le ngoba yayele ndazo uyayithanda njalo uyayilandela
isikimu sichaye umthabisi moyo ekobulawayo nguye oproduce ama instruments engo ese studio sakhe ekobulawayo
ay choman
umculo uyatholakala kuwonke ama online stores uyatholakala ku Spotify ku iTunes uyatholakala ku YouTube uyatholakala ku Amazon njalo yonke indawo nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uBusankhaya lo Fred Gwala Highlanders engamachovana depending ukuthi usebenzisa iphone mani kumbe usebenzisa icomputer bani bazakwazi ukuthi khona itholakala ngathi but iyatholakala zonke indawo siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola so far ifeedback inhle kakhulu ngesandelezayo izabe ichaye BF ingoma ama players eIslanders bazayisebenzisa ukungena ngayo
estadium nabedlala ama home games lokho okukhulunywe ngu-chairman weboard e-Islanders kungijabulise kakhulu ukuthi kona iboard isiyilalele ingoma bayi-approve ukuthi kona bazayisebenzisa njenge-anthem ethi nxa kudlalwa ama home games e-BF
umculo losikwenza emoyeni ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-touring musician so bengisendleleni uFred Gwala ese-South Africa uproducer esisebenzelayo ekobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achiyene ukuze ihlangane kuhle. This stage kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane as if sisonke semndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayakwenelisa khona ukuthi kona siyenze lokhu abathi i-conference and no rehearse or record as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha ye-Highlanders esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.